okuliqiniso as long as besejele benganikwa ibail okulilungelo labo le constitution ibanikeza lawo mandla. Mbona ngazathi kuyabonisa ukuthi ilungelo labo liyephulwa. Ukubuya kwesadaki lokho kuyethusa ngoba egumeni uma kuthiwa kuzaba labantu bemzini abantwana bekhuzwe ngenduku ukuthi dlalelani khatshana okuyikho kwenziwa ngohulumende kuyethusa abantu. Kuyabe kukhangelela ukuthi uma kuzabuya abantu bemzini wonke umuntu etholakale ejabulile, kodwa okuba khona kwesadakhe elizweni mbona ngazathi sokufake uhlukumezo kakhulu ngoba abantu abaningi basejele, abantu abaningi amalungelo abo ayiphuliwe. So kangiboni ukuthi kuphathisa ngani. Even kwezentuthuko ungayikhangela i-concentration yonke ifakwe ku-one indawo ukuthi lizwe lithuthuke ngokufanayo kakusenzakali okuyinto engahle.
Siyabona ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala ekhaya kanye layo umongameli Mnangagwa lokho ebegcizelela ukuthi labo abafuna ukuqoqa ukutshengisela kumbe ababacabangela ukuthi benze njalo bengalokothi bekwenze.
Okutshiwo ngumongameli Mnangagwa kuyadanisa. Akulababa osoke wathi ekhuza abantwana ebakhuze ngentonga, ikakhulu ubaba ukuthi ethi abantwana indaba befuna ukuthi bekhulume okubahlukuluza. Kodwa kakumangalisi uvele yena ule mbali yokuthi ungumuntu oncindezelayo obusa ngochuku, kodwa eqinisweni labo abesadaka ababuyayo ukuthi sebekwazi ukuthi abantu bayahlukuluzwa ngokubuya kwabo. Lokuthiwa i-DA bekufuza ukuthi bezibuze ukuthi uma besiya khona ngale abantu sebehlukunyezwa kuthoni ngayo yona isadaka. Angikhangelelanga ukuthi kuzaba khona untshintsho ngoba la isadaka ingani ngeyabantu abangalaqiniso, ingani ngeyabantu asebehabule umoya ongayisiwo, umoya wokuncindezela, umoya wokuhlukuluza. So uma bonke sebehlezi ezihlalweni ngokuhlukuluza ungayikhangela ibandloda lilikhulu e-Southern Africa i-ANC kumbe ne-African General lamhlanje libandla lalo eselibusa nzima. So ngilethemba lokuthi selizabuza ukuthi kubuswa njani ngokuncindezelo ngoba wonke umuntu uma selahlekelwa ngamandla ubonakala ngokuhlala vele emchokotho esengokuhlala efaka ama-threats. Lokho kwenziwa ngumnangako kuyakutshengisa ukuthi hayi asiyonkokheli yabantu, inkokheli yabantu kayihlali sethusele abantu.
Ungathini ngokuphathwa kwalabo abesejele abanye ababikwa kufanele belatshwe njalo lokhu kuphuzwa ukuthi bephiwe ibail?
Ngibona ngazathi kule nto yodwa uma sikhangele indlela kusukela ilizwe lokhe lathatha uzibuse kumbeni ngesikhathi samabhunu, kodwa kakhulu sikhangele uhulumende. Ngohulumende ohlezi encindezela abantu, ngohulumende ilungelo loluntu ongalihloniphiyo, ngohulumende nje nesingathi yena uyakuthanda ukuthi abantu even befele emajele akhe, ngohulumende ongalabuntu. So ukuthi abantu bafuze baye kwelatshwa kwaziwa ngohulumende oyabe esilalela ehlonipha amalungelo oluntu, kodwa owethu hayi.